ngecala abalethiswayo
amanyala nje even lawo ukhangela ibhala ngkhona siqala sibili ukuthi kuthiwa abantu benzeni khona lapho vela ungekubona sikuthatha ukuthi ukuhlukumeza nje abantu ngendlela ababanjwa ngayo enye into esengisuka nginanzelele enganiyadanisa ukuthi kungavele kungabe kutholakala ngani kulaba nabantu kuthiwa ngamaphi abayenza enye into nje kuthiwe ngabe nemaraphi kufuze amapolisa asukume sibili atholakale kahle thola ukuhani ngalenza umsebenzi ngoba even lawo likhangela icala lankhona but ngingangena etown assuming what is true ngingangena etown ngihlabile sibabili bathiwa umbuso welizwe waphambaniseka ngani khona it's an abuse of ama-rights abantu yikho sokutengisela ukuthi kulobudlwabu nje lokwethuka nje ongakumelanga kube khona.
Sesikhangela udaba lomntwana yini, kuvamile ukuthi nxa umuntu ebethele umntwana bengabotshwa bonke.
Into edanisayo ukuthi lapho akade ekhona yona i-central police station I'm told ukuthi kayinamanzi as we speak right now. Umntwana utholakale ese-police station kungelamanzi, ubengatshintshanga impahla kusukisela izolo. Ube esephumele kungena ndawo lapha kade ngayakhona ubunini ubevalile nokudla khanya kade kungena kudla and izihlobo kade zinganazo zingena ukuthi zingene phakathi ngoba kuthiwa abantu be-MRT banendlela abayenza ngayo kumbe bake benza ngayo e-police station asimini ukuthi kunecala but then indlela okusuka abathethwe ngayo iba different from indlela ethethwa ngayo wonke umuntu.
Manje umntwana ubekhangelwe mbala.
Ube lo nina othe unase ngene ekhodi wathatha ngomunye uba oncedisileyo wathatha umntwana waphuma la ephandle naye umntwana ubehlaba umgozi khonapho kuvele ikhodi yangikhona isenziwa laphana vele kade sokungazela enye indlela ngoba yikho kade sokukhona isikhathi esandisuka esikhathi esivamile bawukhangela le cala langikhona there was nothing that could have stopped amapolisa ukuthi banike umuntu okuthiwa yi-police bay umama lo ahambe noba kade belegweda izolo ahambe hayi kuya namhlanje kuthiwe kuvame ukwenzakala lokhu but njengoba ngithilo ukuthi nami from my experience nxa ngidila lama-cases e-MRP yabe ngikwazi ukuthi indlela ekuzabanjwa ngayo indlela eyabe ihlukile nje kwezinye izikhathi kulamanye ama-cases it's a cause for concentration.
Selibuyela imithethwandaba bayaliphika yini leli cala abalethiswa
yazi ukuthi ngabe icala langkhona kule substance kade sizathi sikhangele ukuthi sikumise njani but abantu ababili nxa uzabopha abantu ababili uthi bazama ukuthi ba-affecthe ukuthula kwelizwe
yes
akulacala but anyway njengoba i-state ingakabi ready nge-trial we don't want to 3 AM sokuthi baza ukubamba njani but from where we stand nxa ubamba abantu ababili ukuthi kade behlabela besiya high court atho kade bezathi befika abafana batshela ukuthi lapha ikota kuba umsindo thula nini ngena nini phakathi enzela ukwenzayo kumbe cuthana amafoni kumbe sidule ntisali zenziwo ngingahlabela ngikhangele i-high court yakobulawayo sokuze ngibothwe.
Sesibuya kulolu daba lwabanye babo abathiwa eChikurubi laseGwanda lithini ngakho?
Well, mina anginama-instructions okudila le ndaba leyo kodwa nje nami ngikhangele ukuthi nxa ngingumuntu walapha koBulawayo kule jele elikhona elingazigcina icala lona elengilenzileyo kade ngihambiselani kwenye indawo izihlobo zami zila umehluko nalokho esikuzwa ukuthiwa kwakusenzakala ngesikhathi sabosmith so ukuthi wayethatha umuntu amsuse lapha angimvalela kwenye indawo ukuthi izihlobo zakhe zingabi khona kube nomehluko lokuthi umandela wathatha wafaka phakathi kolwandle ukuthi vele kungabi nezihlobo ezimlandayo because ukuvalelwa is one thing but ukuthi nazo izihlobo zakho zikwanise ukubuya zizokubona zikuphathele khona zize nje izikhalazo zakho zizanala thing I think there's an issue of heavy-handedness well that's my view but I don't have any starting the second thing khona ukuthana kade ngikutho ukuthi i-MRP isifuna ukungani treat a little in a young man. Well, I want to have a favor. So, I'm a son, I do not allow. I'm a poor doctor. So, maybe you tell me in a near cool and one day can hear. But like I'm saying, what I get my instructions, what in family and end up the voting is to be done very advice.